Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazungu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 18 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Kulabantu abathathu njalo ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, okukhuphule inani lasebedliwe yilo mkhuhlane laya ku-135.
Akusela muntu oku-MDC osef. Ngiyakwazi ukuthi kule instruction yaphiwa ijoko.
Ziya zisanda inhlanganiso esezethule imbiko zisola uhulumende we-ZANU-PF zisithi uwephula amalungelo njalo zisekela abafundisi besonto yeRoma phezu kwembiko efanayo.
Ma ungayibona isihlanya njengeyethu lokhu kutshengisa ukubana umkhono ma umangakuhle.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhuphuka kwe-inflation kuveza sobala ukutshabalala kumnotho lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kukhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ngemva kokubhubha kwabantu abathathu. Ugatsha lwezempilakahle luthi oyedwa wabantu laba ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland east kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamatshumi amane lasikhombisa 47. Abahlanu babo bavelelawo kwele South Africa kuthi abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus selokhu waqhamukayo kuleli likhwelela yaku-5,308. Abafunyanwe sebesindile izolo njalo bangu-1,756. Lokhu kukhuphule inani lasebephilile laya ku-3,848. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-25,659 ezwekazi le-Afrika. Njalo wahlasela abangu-1.1 million. Emhlabeni jikelele usubulele abangu-775,536 njalo wahlasela abangu-21.9 million. Ziya zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezethule imbiko zisola uhulumende weZimbabwe zisithi wephula amalungelo oluntu njalo zisekela abafundisi besonto yeRoma bona abahlambazwe ngumphathintambo okwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Ngemva kokuloba incwadi zitshela uhulumende ukuthi kumele ekele ukuhlukuluza uZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe phezu kwencwadi yabafundisi laba abayilobe phansi komanyano weZimbabwe Catholic Bishops Conference ngolwesihlanu. Besithi uhulumende wakhe kumele achiyane lokwephula amalungelo lokuhlukuluza uZulu. Unkosikazi Mutswangwa ucunule abantu abanengi ngokuhlambaza abafundisi laba esithi balomoya kaSatane. Ukete njalo umkhokheli weZimbabwe Catholic Bishops Conference uArchbishop Robert Ndlovu esithi uzenza yena isikhulumeli samaNdebele wona athi malutshwana elizweni kanti njalo uthi amanye awo azenza angcwele. Lanxa incwadi le yasayinwa ngabafundisi abayisikhombisa, uMutswangwa ukhethe uNdlovu wamqamba ngegama esithi uzama ukulwisanisa uZulu weZimbabwe ngemihlobo ngokukhuluma ngodaba lwegugurahundi. Unobhala kugatsha lokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uveze ukuthi uMnangagwa uza kwethula umbiko ojulileyo ngokuphathelane lalincwadi namuhla. Inhlanganiso ezimela amaKristu emhlabeni jikelele ezivalisa iWorld Council of Churches, iWorld Methodist Council, iWorld Communion of the Reformed Churches kanye leyeThe Lutheran World Federation zethule umbiko zibambene izolo zisithi zima loZulu weZimbabwe njalo zisola ezithi kwephulwa kwamalungelo nguhulumeni. Inhlanganiso zakuleli zona ezifana leZimbabwe Christian Alliance, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iZimbabwe Council of Churches lazo zethule eyazo imibiko zisekela uArchbishop Ndlovu leZimbabwe Catholic Bishops Conference njalo zicothoza uMnangagwa phezu kwamalungelo. Sixoxele omgcini sihlalo webandla leMDC Alliance enyakatho yemaNdebeleni njalo emela iPinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sfanda.
Incwadi leyi sibisibi nxa ngiyikhangele hayi kayifanelanga ukuthi ibe incwadi evela kuminista welizweni, ngoba nxa kuminista ezakhangela ukuthi khona amaNdebele malutshwana angikwazi ukuthi yena ongumhlobo bani, angikwazi njalo ukuthi unguminista wuphi. Mbona ngani sokutshengisa nje ukuthi khona lokhuyana okwakubhalwe eBhayibhelini ukuthi menemene tekeli phasini, kubhaliwe emdulini ukuthi khona lobu bukhokheli kabusekho sobuphelile, yikho engibona encwadini ka Zwango.
Lithi lina abantu babotshwa mahlayana okugoqela abebandla lenu njalo abanye ngabazingelwayo njengenyamazana, kodwa uhulumende uyakulandula lokho uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo.
Ngikhuluma kanje Gomo, amalunga awebandla lethu angasalali ezindlini zawo, aselala eboda ebaleka ehlala egangeni kangikwazi lokuthi mangaki. Bengikhuluma labangane bami abebandla lethu koBulawayo abangasakwazi ukuthi ezindlini zabo kunjani. So ke siyakwazi ukuthi khona lokhu bekusenzakala isikhathi eside, banenge abantu asebebulewe, banenge abantu asebehlukuluziwe, banenge abantu abalokhu bezingelwa kodwa bezingelwa nguhulumende. Uhulumende esithi kakwazi, baqala besithi bona i-third force, abakasitshela i-third force yakhona nanamhlanje ukuthi yiphi. Uhulumende lo ucabangela ukuthi yena angakwanisa ukuthi khona abantu bonke ebaxotshe emizini yabo, ebaxotshe emakhaya abo, and then besokulunga abantu bonke bevume bethi ku-right khona lokho okwenzakalayo. Kodwa into eyenzakalayo yilokho, akusela muntu oku-MDC osefu. Mina nginjenje Nkomo ngakutshela ukuthi khona ngiyakwazi ukuthi kule instruction yaphiwa ijoko, i-Joint Operations Command ehlanganisa amapolisa, ehlanganisa ama-CIO, ehlanganisa amasosha, ehlanganisa amagadeli, eyathiwa khona wonke umuntu owaphuma esipoliseni, owaphuma ku-CIO, owaphuma esibuthweni, owaphuma ekusigadjele angabonakala lapha abonakala khona kabotshwe evalele jele. Lokho kuhlanganisa abantu abafana lami esikupolitiki, but kuhlanganisa njalo abangekho la kupolitiki.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo weMDC Alliance enyakatho yemaNdebeleni njalo umela isigaba seBinga North edale lePhalamende. siqoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana belief kaule elaye osole amazwi kankosikazi Motswangwa esithi ngawokwehlukanisa abantu. Kodwa uGawule uyakulandula ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okwenziwa nguhulumende.
Umbiko kaMtswanga lo ngiyazwa nje lapho engihamba khona esigabeni sethu ngapha kwelemandebele awumuhle, umubi kakhulu umbiko owethulwe nguMtswanga. Ngombiko odala izondano phakathi kwelizwe, phakathi kwemihlobo, umzondano lobandlululo lobubi okungahloniphani kwemihlobo yabantu phakathi kwelizwe. Yebo phela kuyaziwa ukuthi kuleminye imihlobo emikhulu kuleminye, kodwa thina singabantu beZimbabwe uNkomo wathi singakhethani. Xa useMtare usekhaya, xa useTsholotsho usekhaya, xa useBaitbridge kona le usekhaya, xa useChipuriro kona le usekhaya, siyinto yinye singakhethani ngemihlobo. Lokhu kwehlukanisa abantu, kuvi lokhu kudala uzondano phakathi kwabantu. Akufuneki lokhu, njalo akumelanga kuphume kumuntwini ongucabinet minister ukuhulumende. Uhulumende ngeyabantu bonke, abantu bonke elizweni bakhangele uhulumende, kungakhathaleki ukuthi ngabapha bamabandla azombusazwe, kungakhathaleki imiphi imhlobo, bonke abantu bangaphansi kukahulumende. Uhulumende umelethi nxa ekhipha into ibe yinto. Umbiko wethulwa kuhulumende ube ngumbiko ophilisa abantu, ungabe yimbiko olimaza abantu bathiye belimele. Asikufuni lokhu, inzondano udala inzondano phakathi kwesizwe. Angikwazi ukuthi kuthethe ngabo ukuthi kumele bani, nxa kuyikuthi into ayinikiwe ukuthi ayikhiphe. Into le iyiphoyizeni, into le ayikhiphileyo umama lo.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo ke babagawule nguhulumende, ngoba kukhanya yini lodwa izanu elikulandulayo lokho. Kodwa sebekhulumile abangane benu ku-African Union, i-ANC. eSouth Africa isikhulumile, inhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo, iUnited Nations.
Akuna phanjaniswa kwelungelo loluntu. Ngithe kathi ulungelo loluntu nxa likhangelwa mntungameli ungixolele, kathi luqalisela ngaphi ukumezwa? Asikhangele into abantu bonabo ababe sebebotshwa belandelelwa bayenzeni phambilini. Abantu bahamba besenza izinto zobudlova, behamba bediliza ama-properties, becashe ngemva kwamademo ukuthi bayademonstrata, bethi bayenza ama-peaceful demonstrations. At the end of the day ibahamba bediliza izinto beyenzeni. Umnangagwa besebukela ilizwe lisitsha ashaya izandla. Akwenzi lokho, akusazokwenze vele. Ngitsho akusazokwenze. UMnangagwa kumele avikele isizwe seZimbabwe, avikele ilizwe ezidloveni lezi. Uyezwa bekhuluma manga kuphela bereport izinto. Khangela ama G40 la ngaphandle kwelizwe ukuthi akhuluma manga kanjani ngohulumende wethu. Besebenza le MDC Alliance laba bantu abasizondayo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Siphinde saxoxa njalo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Akuqali ngaye uMonica Mtswanga. Ngizakhumbula ukuthi ngo-1998 uJoyce Mjuru esesengu-Minister of Post and Telecommunications, lapho ubaba uJoshua Nkomo sethe uStrive Masiwa kanikwe ilayisensi yokuvula ibhadi njengehlelo lokuthi abantu bathole indlela zokukhulumisana. UJoyce Mjuru ngaleso sikhathi wathi yena uJoshua Nkomo is insane, sekukhule kakhulu ngezindlela wayesitsho ukuthi makangalalelwa. Ukweza ngo-2010 sabona uSekayi Holland wayengu-Minister of Organ and National Healing emele ibandla likaTswangirai la ekhuluma eseMozambique esithi yena abantu bemathweland ngama-cattle rustlers, okhokho bethu batshontsha inkomo zabo. Sathi yebo sikuzwile. Kathesi sizwe ke sometime last year u-Energy Mtoti esengu-minister ka-ED wathi yena abantu bemathweland bangama-foreigners kwele Zimbabwe. Kathesi ke sesizwa uMonica Mtswanga laye ekhuluma lokhu, kuyasicacela ukuthi laba bantu baya bekhuluma lokhu okuyiposition yabo ngamabandla abo, ngoba kasiboni inkokheli zabo ngemva kokukhuluma kwabo beba-reprimander or bebasola kumbe bebajezisa ukuthi bakhulume izinto ezikhoza lokhu abakuthi i-division elizweni kumbe i-tribalism. Njengoba bekhuluma bona laba bantu ukuthi uma bekhuluma la amazwi kibo kayiso tribalism sina ngaso sikhuluma ukuthi hayi sincindezelwe abantu laba ke basiphathi kahle siyabotshwa sikhulunywe kabi kuthe si tribalism kodwa ke hayi kuyasinceda akukhulumile uMonica Mtswanga ngoba labantu bakithi akade bele belief emaphathini lakho kelevele Harare so usithi dve ukuthi hayi thina sikhuluma tribalism kodwa sikhuluma lokhu kanye abayikho bona abantu bempumalanga abathi sikho khona kungakhahlalakile ukuthi iZANU-PF kumbe ngabantu beMDC
ngokubona kwakho kuyini okungakubangela ukubana uMtswanga aqambe uArchbishop Ndlovu phakathi kwamabhishopu angu 9
kuyabonisa ukuthi uNdlovu njengomuntu ovela kwele Mathebeleleni abantu basempumalanga vele bahleli bengasihloniphi bekhuluma kubi ngathi ngoba bekumele ukuthi athi nxa esola asole bonke ama pastors la kade khona kodwa usinge out uArchbishop uNdlovu ngokunanzelela ukuthi mhlawumbe nxa ekhuluma njengomunye mhlawumbe okhulume high position yakhe but ekhuluma emele iboard yala ma-church sokungani ukhuluma into yobundebele whilst ube yena ubeveza i-position ye-board yama-church njalo eveza mhlawumbe lobuhlungu abantu beZimbabwe abaphakathi wabo
uMnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo
Yebo 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 mthokozo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho esixoxa khona ngokuqansa kwenani labatholakala belegciwane le COVID-19 eZimbabwe siphatha njalo udaba lokwephulwa kwelungelo labethula izindaba elizweni amalungelo awentatha lezindaba ayahlonitshwa na elizweni mthokozo muhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama lilami uMikeobe
Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto kumbe inflation ngesingisi isuka ku 737% ngohlangula isiya ku 837% ngenyanga edluleyo kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka ujabalala lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo Ukukhwela kweinflation lokhu kuza ngesikhathi kulokufuthelana elizweni inengi lisola uhulumende weZANU-PF lisithi usehlulekile. Kodwa yena uhulumende uthi umnotho udilizwa izijeziso lezitha ezizama ukuphehla uvukela. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regisho ko
ngakhangela inflation endaweni eziningi bayisebenzisa ukukhangela singathi indicator yokuthi economy yanga mawayibona isihlanya njengeyethu lokhu kujengisa ukubana umkhono mawumangakuhle njalo ukuthi usithi kungabe kuyikuyini kungabe kubangelwa into eziningi ezijiyeneyo osukela uhulumende ukusebenzisa kwakhe imali ukuwa imali yakithi esithi sindo sezimdola ngeviki njengoba sezihlala sizitshintsha irate foreign exchange auction so unganazelela ukuthi imali ethiwa ngeviki utshengisa lapho i-economy lapho eyakhona kunzima kathesi ukuthi singabe singathi yakhangelela ukuthi inflation iza kwehla ikakhulu ungakhangela obunye ubuzima obulethwa i-lockdown ye-COVID njalo kusukela ukuthi loba abalimi bethu abalimanga vuna kweneleyo okuthukubana soqhubeka lokho esithenga phandle kwamanye amazwe lapho le mali yangone ukuthenga singelayo
ukukhwela kweinflation lokho shoko kuza ngesikhathi uhulumende esithi umnotho usuzinza kanti njalo lentengo yezinto isihlaliseka yebo buyabonakala yini lobo bufakazi
eqinisweni esingalijiki ubana kusase masinyane okusase kuseni kakhulu ubana uhulumende abe sitsho amagama anjalo yebo silakho ukunanzelela ukubana kungani kusiya kustability endabeni zama-prices ngenxa ye-foreign currency auction flow njalo la ma-rates ungananzelela aqansi ngendlela athi qansa ngayo but lokho asikho ma-indicator amakhulu ajengisa ukuthi i-economy sisiya ngapha
Umnumzana Rejishoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla eNew Zimbabwe ithi iZimbabwe Electoral Commission isilungiselela ukugcwalisa izikhala ezachiywa ngamalunga eMDC Alliance edalele parliamente ngemva kokuxotshiswa kuleli dale iMDCT. Inkundla yezimlive yona ithi umsakazo weZBC ususe umhleli wawo uGilbert Nyambavu esikhundleni lesi wafaka uAlson Mfiri. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona libalibhaka Studio 7 sathanda ukukhonza kini uGibbs Untungamile uChris Gande labojonga nje ngisithi hayi indaba lesinikazana bafowethu yazi zimnandi okuthi nganoma kuthi uStudio 7 ilalelwa ngemali besingayikhipha leyo mali okhuluma ngoJosifati ePlumtree. Ngisathanda nje ukubeka uvo lwami impela kulezi ezenzakala ezweni. Liyabona abantu bakithi ngempela ngempela izwe lakithi liyabhubha njalo kakula mholi oqotho kuruling party goqela nakumabandla aphikisayo. Eqinisweni ngempela lo baba kaSimzondi impela ubaba omnangagwalo hayi uyehluleka abantu usokubona ngishona ingane encane ukuthi upresident uyehluleka abantu akazi nokuthi abambeni usexosha amaminista wenza lokhu ukuyabheka nangale kuMDC ibambe ngakho sikhalo okufanayo omonzora labo bayayibeka ehlalweni baxotsha abantu kambili izwe lizolunga litini ngempela ngempela mina sengifisa ukuthi ngakuthiwa kuyenzeka kiyo izanu phakathi kwayo khonapha nje umuntu mhlawumbe ongahola leli lizwe ngoba ukuthi MDC ingahola lizwe mina mbona kuyinto engaphumelela abazame nje khona ukuphenya khona kiyizana bakhetha omunye umuntu. Ngiyabonga abantu bakini.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Sidwele nzima emazweni lapha siyahlupheka, abantu siphelelwe imisebenzi ngobuningi bethu. Sithi ukubhekana le corona le, sithi ukubhekana le ndlala, sithi ukubhekana lomnankagwa lezanu PF labantu bakhe. Abantu abangavumi lutho bathi ilizwe liraiti eZimbabwe, kodwa stili abantu bathwele nzima. Abantu kasi sakwazi ukuthi kuphilwe njani. Angithi kube nga ilizwe liraiti kube siyasuka sibuyela ekhaya, kodwa ekhaya ke kuba kuba ngcono uma uvuka udobha leyo khabishi olo uthiwa idobha estaradeni udle kungcono ekhaya ngekho uyidobha. Kodwa into eziswa ubuhlungu nazi kulabantu abafundileyo ekhaya abalama-degree lapha abasuka labo sebesiyazama impilo eSouth Africa, kodwa ilizwe lona libuswa ngabantu abangela sithupha sika-grade 7, umuntu ongela sithupha sika-form 4 umnankagwa lothi wenga, abantu abangazi lutho. Okokuthi kube nga laba bantu laba bayafakwa ezikhundleni zabo laba bantu kanti umsebenzi zwabo yini bengayazi lutho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kweleSudan achithe inkulungwane zabantu ekade betshengisela izolo bekhumbula ukubunjwa kohulumende wenkazatho nyakenye, njalo besithi uhulumende lo kumele agcwalise izikhalazo zabo ngokuphangisa. ELeNigeria lona lithi selizavumela ukuphapha kwendizamtshina zakwamanye amazwe zingena lokuphuma kulelo lizwe. INigeria ibivale amagceke ayo endizamtshina ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano webandla eliphikisayo lamademokrasi okukhetha umnumzana Joe Biden ngokusemthethweni ukuthi ancintise emelele libandla kukhetho lokudinga umongameli owe-convention uqale izolo. Umhlangano lo uzaqhutshelwa kumabonakude ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuphela ngolwesine. Abazakhuluma kuwo bekhuthaza uZulu ukuthi avotele uBiden bagoqela owake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama. I-convention yama-Republicans yona iza kwenziwa ngeviki ezayo lapho ibandla leli elizakhetha khona umongameli Donald Trump ukuthi laye ancintise elimele. Ukukhethwa kwababili laba kuza ngesikhathi sokudonselana okukhulu phezu kokuvota ngeposo kulokuya kuma-polling stations okuyinto ebivele isenziwa. Kodwa uTrump uyakuphikisa lokhu esithi kulakho ukwenza kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kodwa abanye kubandla lakhe lama-Republicans labe bandla lama-Democrats kabavumelani laye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Msakazi, uyabona kundaba yokuthi abantu bavote ngeposo, ngivumelana laye kakhulu Trump lapha ngoba ama ballot papers lawa kusho ukuthi azadlula ezandleni eziningi from umuntu voter ayojikela eposo. Abantu abathwala lapha kunikeza ithuba lokuthi nxa ngabe kukhona impehlani thize kumbe oguluva thize lapha abangakwazi ukuthatha okungamaphepha ayiwonqo okuvotelwe kuyo ngabantu bafake wabo bona abazenzele wona bavota. Kulula ukukwenza lokho xa kusetshenziswa i-postal voting. Kukanti mina ngingumuntu eweza ama-computer ambe i-technology, so kulula kakhulu ukuthi abantu mhlawumbe bengavota online. Njalo kulesinye isizathu abasesikhulumile lapha esokuthi kuzadingakala imali ukuze lokho kube yimpumela. Mina angivumelani lakho lokho ngoba kutsho ukuthi xa kusetshenziswa i-postal voting ivulophu ngevulophu iyakhokhelwa, iyo phela imali le edingakala ukuthi kupostwe. So leso sizathu ngibona ngathi isizathu esingelasisindo esesiya eqinisweni singathathi icele noma elama Democrats noma elama Republicans ukuvota nje ngokuthumela incwadi. Ngibona kuyinto engalunganga kakhulu, akusinto engathi isindile ekutheni bese kungenela isandla esingayisiso, isandla sendwangu.
Bakhona abathi ukhetho lulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende engasaphanga iposo imali yokuthwala amavoti ngoba abantu abaningi bakhangelele ukuvota ngeposo njengoba kulomkhuhlane we-coronavirus nje.
Kungumsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi abantu bavote through i-post office. Yindaba singasebenzisi i-technology, kusetshenziswe i-technology kulula lokhu kakhulu. Abantu bengahamba kuma-community halls bayevota lapho kwezigxingini zebe zimisiwe laphana kulesikhala phakathi kwazo ukuthi hayi abantu kakudingeki ukuthi baze babuthane. Kungenzeka lokho kube yimpumela. Ngibona ngathi mina kukhona lapha okungacaci kahle inxa zombili.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo okukhuphule inani lasebedliwe yilomkhuhlane laya ku-135. Ziyazisanda inhlanganiso ezizimeleyo ezisekela abafundisi beRoma bona abathi uhulumende weZimbabwe wephula amalungelo. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma phezu kwalolu daba namuhla. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhuphuka kweinflation kuveza sobala ukutshabalala komnotho lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.